Abazali bathi sekuyiminyaka belesifiso sokwakha lesisikolo, kodwa imino yabamfitshane. Kungakho kwamanje balethemba lokuthi lo msebenzi uzaphutsha ngoba bencedisana lenzalo yakulesisigaba eseGoli. Abafundi abahlala kohumbane ngaphansi kwasobhuku umyaka lapho kungcelelwane khona uward 5 lo 6 bahamba umango omude ongaba isilinganiso samakhilomitha angamathumi amabili mihla ngemihla besiya esikolo semzila njalo bephenduka. Umnumzana Luka Ncube omgcina isihlalo wekomiti eyakha lesi sikolo uthi bahlangane enyakeni labanye bakhe eSouth Africa bathatha leli nyathelo lokwakha isikolo bencedisana lezakhamizi.
Qale ngoMashi 2020 sigenge yaseGoli lapho esahlangana khona sabona ingcindezi esilayo ngani ngokuba khatshana kwezikolo zethu.
Isikolo lesi kahle kahle isikolo esidala kwakufanele kube nathi safunda khona ngama-80s early 80s but sangaphumelela. Then thina sesikubonile ukuthi izinga abantu bethu baloko benohlupho olufana nanelo nalolo langesikhathi sezulu. Sasesukusukumela ke siyigenge yaseGoli sakhuluma nabazali emakhaya senza kamalungiselelo akhona sakwazi ukukhuluma lecouncilor bezabasiphegela.
Uthi njalo bananzelele ukuthi abantu babo abaqhube kuhle esifundweni ngenxa yomango omude abahamba amalanga onke njalo lokho kubafaka ezingozini.
Isikolo sethu esiseduzane lapho kuya khona abantu bethu yimzila is about 12 kilometers kweminye imizi to 15 kilometers ukuhamba kuphela, which means ngeper day umntwana uyakwanisa ukuwalka maye yakhona 12 kilometers ukubuya 12 kilometers iyenza o 24 to 30 kilometers ukuhamba nokubuya. Incindezi yezikolo sinayo mpela enkulu ukuthi izikolo zakithi zikhatshana kugcina umntwana esiyafika ekhadela engakwazi ukufunda kahle nangesikhathi sezulu kudingeka ukuthi bahlangabezwe kunemifula nani nani into nje ziyincindezi nje.
Umeli wedalele ePhalamende eMatobo South umnumzana Saul Mahalima Ncube uqhube umhlangano lekomiti lesesikolo lapho anikeze isipho sempahla zokwakha. Uthi uhulumende uzasekela ukwakhiwa kwalesisikolo.
Ngoba sike saxoxa njengaba ngilo deputy minister kwesinye isikolo ngapha silabakhulu be-education wanjela wathi wafika esigangeni lesi sacebisana phela bayahlala njani ukuyakha, mina sengilunywa ukuthi ngabe yaqalisa kwathiwa ama-toilet ngizulele yagebhile. Ma ngisuka lapha ama-councillors angibhalele ukuthi amazenge e-toilet mangakhi next week ebese yakhiwe, sivele sikwenze i-toilet iqalise lali lithi at least abantu abaqalisa ibhloku kube kufundwa kungoko kufundelwa phasi kwesihlala kuzobona kabithi siriya.
Iningi labafundi ezansi yamaNdebeleni ikakhulu esezikolo zemaphandleni kaliphumelelanga kumhloliso yanyakeni ka-grade 7. Ababalisi bathi okunye okubangele ukungaphumeleli kwabafundi kulesi sabelo imango emide abayihambayo besiya esikolo okudala ukuthi baphuze esikolo bathole ezinye izifundo sezedlule. Kusenjalo kolunye udaba izakhamizi zeGaranyemba zikhala ezimathonsi kulandela ukutshontshwa kwama-solar panels ekliniki yeGaranyemba kuthanga ebusuku. Ukhansila wale ndawo umnumzana Miklas Ndlovu uveze ukudana ngalesi sehlakalo.
Kulo monakalo omkhulu kakhulu kutshontshwa ama-panels sibili akwana 14. Hhayi, into yakhona ibembi kakhulu sibili kuthiwa abantu laba bafikile akulawo babonileyo kukhanya inyawo zabo sibili behamba baze bephuma egedini bayiphelele etareni. Ngiyabona imota ibimiswe etareni khona ngale manje ukhanya umuntu waziyo ohle waqalela khona ngapha lapho ungela ama-transformer khona bayenza umsebenzi wabo baze baqeda kungabonakali i-effect yakhona. So ngangikhangele sibili ngumuntu ololwazi kakhulu ngokwezinto lokho.
Uthi lokhu kuzadala ukuphazamiseka ngokwelatshwa kwabagulayo kule klinika.
Nxa sesibuya kunhlelo zekliniki sibili njengoba sokuphume 14 panels hhayi akusela msebenzi ozenze ogcweleyo sibili. Inhlelo eziningi ebezisebenzisa amagetsi ekliniki laphana sokumele kube lokwehla okukhulu kakhulu. Nxa kulale minye imithi ebigcinwa ngaphansi kwama-fridges kutho ukuthi ngenye indlela sokumele kwehliswe le lighting yonale ebisenziwa kutho ukuthi umlilo uvelese umlushwana. Izigulane sizaba sebunzimeni sibili okunjeyabo lokubana zingakabi la magetsi.
Lanxa inhlanganiso ezizimeleyo kanye labaphathisayo bephethe besekela izakhamizi ngokufaka amandla kagetsi elanga ukuze bazithuthukise ngokupompa amanzi balime, lezi nhlelo zihlezi ziphazamisekile ngenxa yokutshontshwa kwamasola lokhu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.